iZANU-PF igcwele lalokho okubizwa ngesilungu kuthiwa i-deception. Bagudu kukho kakhulu. Uzakhumbula ukuthi khona e-conference i-resolution le kayizange iphume kakuhle. Ngoba umnumzana uMnangagwa wayethena akafuni third term ngenxa yokubana ihamba against i-constitution yelizwe. Kodwa iZANU ngenxa yobukliwi abagcwele ngakho sebehlukumeza lalabo abangavumelani layo indaba ye-third term. Ngokubona kwami indaba ye-third term kayisiyo ndaba yeZANU-PF kuphela. Indaba yokuthi abantu beZimbabwe baphikisane layo ngalokho kuthiwa i-tooth and nail. Kufanele sidefende i-constitution yelizwe. Sesikhathele ngabantu beZANU abazenzela umathanda. Abangeke baqhubeke besenza umathanda, especially nge-constitution. UMnangagwa ngahlala abe ngu-president wabo kuZANU-PF asilandaba, kodwa u-president welizwe ku-very clear ngama-term amabili. Wonke umuntu oweZimbabwe kufanele akudefende, including laba abakuZANU-PF kufanele bakudefende. Kodwa-ke ngokwazi kwethu aseqalile-ke amanyala.
Yes, ngathi kodwa kuyabheda ngani khonokho baba Mlalazi?
Impumela yakho ikuthi kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazatshaywa ngenxa yokuophoza leyinto kuZANU-PF. Ngoba siyazi ukuthi i-violence internally iyenzakala. I-violence le ingadlulela even externally ngoba ama-opposition parties, ama-civic society bazayi-opposa le indaba. Kuzaqala ukuhlukunyezwa kwabantu. So isiphetho sakhona lathi silindile. Ingqobe isikuyena umnumzana uMnangagwa. Uma engahlala elizwini lakhe ayistophe, hayi kungaba kuhle.